Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Nkwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusukuze kungokuthi omunye angauthi nama misunderstanding phakathi ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstanding.
Ibandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayi-2 million. Amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazifikileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Yizipoko yini? Uyazihlolela ngiyabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohlohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District umnumzana Magura Charumbira okwazwe ngengqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo umnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lomnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sikhamba le. So abantu abakhamba lokazukwere bazonda bathi kathi wena Charumbira uzenza ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesizirizolvela ukuthi ukasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba veli kasomuntu okhamba laye veli lisela ibonika nomuntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday. They teamed up and bangichaya bebanenge bathi bengijayele bebanenge bangigwaza le ngqamu futhi about so lamanxeba vele ezisingqamu kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele ekoti mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni report kathesi ngivele kade ngi-admitiwe UB endilo so seng sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bangidischargele so sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi ngivele empilo so so akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ecourt ngoba i-report yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu
manje bona bathini abakhulu bebandla
hayi abantu bebandla bonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathembekalanga so veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele so kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njoku.
Alo-ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla lezanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla lezanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Indlela engingakuthatha ngayo dande ukuthi imbono yabantu iyathiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazekela kwami nangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstandings akade ebekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstandings.
Okokuthi umnumzana kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni linalithini ngakhona?
No, umuntu kasukuwere is not the issue, Gandhi. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, you know, tendency of having what you can call big chefs with the IT, you know, big guys holding big positions. There's a real chaser for ama hidden agendas. Bese kusiba ukuthi uMpilweni kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukwere. Okasukwere, mind you, I cannot believe this, ukuthi umuntu onjengokasukwere going throughout the country day and the night angavuka esekhoze on these things. And my defense line on that one is that since uMpilweni started the program of commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gandhi, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning ama election outright. That is the second answer.
Alo-ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko ekubandla lezanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende wezanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani atshiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa kusiloqiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphiqe ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sesilamavenda ayi-2 million amankampani la koBulawayo okokusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazivulileyo abantu bakhona basebenza ngaphi? Izipoko yini? Uya ihlole la ngiyabona ukukhona kunakileyo kuza mina angaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacile hayi khona la yamangala kula nto enjalo
akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo
hayi mina ngidabuka kobulawayo kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe uzafica phakathi kwamankampani sokumila utshani ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona ungahamba kololiwe namhlanje amatolokisi kaloliwe ajile utshani asemila utshani so ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyi-2 million kuyandida ingqondo ngoba okulapha insinga baphenduli abantwabethu sebetshona emabridini bebhema okudakayo benatha okudakayo okukhombisa ukuthi iy'nkokheli zethu zamsasa kuyabe kuyingxakangxoza
mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho
lelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizawuya kukhetho kule zinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele Zulu kandaba nxa izanu lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezivulala abantu ngezikolo ezingamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi akula nto enjalo asikhipheni izanu silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
NgoLwesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le we-Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe eban kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa ukuthi uhulumende nje angasicabangela. Ngithe uma ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga, mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela okuludlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana Mazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima.
Ke kakhulu ngokuthola ukuthi uyekela ukuyithenga leyo nto lapho mawufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu othola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usungazazi ukuthi kumele wenzeni osokhost ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje yothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphatha amandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima bokukhuluma. Amankampani akwele South Africa abasezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Ngelesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulefto kulamhlanje sixoxa ngokulisana okuqhamuke phakathi kwamaxhoko ebandla lezano PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwele Melika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe, abantu abazinkulungwane ezedlula amathumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi i-cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abugaja lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempilakahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempilakahle kanye labakumsebenzi wezempilakahle. Kubika onompumelelo moyo.
Iqula lengcithi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho weHealth Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho we Health Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha ezansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso ye Center for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu tsikushanda pamwechete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle, kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, ogcina isihlalo webhodi yesibhedlela seingutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani luhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise i-constitution yethu ukuthi ngingani, sizwisise futhi ngekabanzi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane laye.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usiza kahle. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lapho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje lipho ngoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledalele parliamente liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminengi, kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe, elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Yimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba ye-Midland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho ezifase ama-youth thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi ukuthi siye siphume, siye hlangana njengama-youth sodwa, siya discussa sivumelane sikufunayo, si-present ama goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
Undlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama-youth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana kubuya sokuhleli yokudala thina sesisenza kuphela silandela osokuzinza.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho akuqondananga labo, ngakho-ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kweSouth Africa babelo hlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Vimbayishe Mushwaburi, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedisa ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho okuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota, belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudeep kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngakutshela amanga nxa ngakutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi-3,000 ahlala eKapak kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa eFacebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekana nalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
UNkosazana Vimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla, sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni yesithupha laba ngojikelo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beshipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean lele miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders liheze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leBantu Rovers liheze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umanager waleli qembu Agent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu leHighlanders. Elinye iqembu eliphendukele onyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi lile miklomelo elitshumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Igama nguChris Gande Mbilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.